ngizwile ukuthi asegcwele ama certificates angekho emthethweni awukuzivazela. Ngakho njenge-BVTA asikukhuthaza ukuthi abantu bathenge ama certificates angekho emthethweni. Ngoba kulusuka kube lohlupho lokuthi uzasuka ekhaya usiya eGoli, usuka eGoli usiza ekhaya. Kodwa usuthola ukuthi uhambo lwakho luzagqamuka endleleni. Ngoba nxa usubanjiwe eboda laphana kuzadala ukuthi utholakale usujikijelwa enkantolo kumbe uhambo lwakho lungasayiphambili ngenxa yesithupha esingekho emthethweni. Lokho sikubona kuyinto embi kakhulu. Kodwa ke indaba edala ukuthi abantu babaze izithupha lezi yindaba yendleko. I-cost ye-COVID-19 clearance certificate iphezulu kakhulu. Sithi ke okubangela ukuthi inhlanganiso eziningi labantu baze bagcine sebedinga ukuthi babaze lezi zithupha yikubana intengo ebekwe yilaba bezempilakahle iphezulu kakhulu. Ngakho sicela uhulumende akukhangelesise sibili ngokuqakathekileyo ukuthi ehlise intengo yokuthola lesi sithupha. Bakhangele kakutsha indleko ze-COVID-19 certificate iphezulu kakhulu, $60 kayisiyo mali encane. Sicela ukuthi uhulumende ayikhangele kakutsha le mali ayehlise ukwenzela ukuthi yeneliswe ngabaningi. Njalo sicela ukuthi uhulumende decentralize i-issuance of those certificates ukwenzela ukuthi emaclinics la kuzibhedlela njama-hospital zonke yenelise ukuzizakala i-COVID-19 clearance certificate ngentengo engaphansi kule $60.
Kathesi zitholakala ngaphi izetifiketi lezi?
Ungathi uyabuza abaneyinkomo uzezwa bekulayela ama-private laboratories kumbe ama-private hospitals kuphela nje zwi. Angikezwa ukuthi ungaya ekliniki kumbe ezibhedlela zikahulumende ezilentengo eyeneliswa nguzulu omningi jikelele. Abawaniki lawo ma-certificates. Ngakho i-decentralization le siyicelela ukuthi kakube kuma-local clinics every ward yenelise ukuthi ibe le-testing equipment, yenelise ukukhipha isithupha esisemthethweni ngoba phela ingcwethi zempilakahle zikhona. Uhulumende kakwenze lokho akufacilitate ukuthi izithupha lezo zinikwe at the local level njalo intengo iye phansi ngoba xa kusiba ama-private labs kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bonke bafinyelele ukuthola lezo zithupha.
Khona ukuvulwa kwemingcele likwamukele njani njengenhlanganiso?
Ukuvulwa kwamabhoda kulethe injabulo enkulu kakhulu kithi abaphila ngokusebenza informal sector ngokuzananzelela ukuthi impahla eziningi esizithengisayo ziya importa ikakhulu kwele South Africa lele Botswana. Kanti njalo ngaphandle kwebhizinesi edilikileyo sananzelela ukuthi abantu baqede phose umnyaka bengavakatshi bengaye eGoli, abaseGoli bengezingapha. So lokho sikwamukele ngenjabulo enkulu kakhulu.